Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlazi ku-20 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lwemali luqhubekela phambili elizweni, intengo ingacaci ukuthi kusetshenziswa isisindo esinganani semali entsha yamazike.
Ihluphe lesilalo asolwa amacebo. Uhluphe lesilalo yekungathembeki kukahulumende, ikakhulu bona abaphatha ezezimali abe Reserve Bank.
Ukuya embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse okwenziwe ngenye inkokheli yamabandla aphikisayo kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo.
Ukutholakala kwabamabandla aphikisayo embuthanweni wokuthakazelela inkululeko bekungasoze kube isimanga ngayo iZimbabwe ile politics ezimi kahle ile.
Izakhamizi zezansi emandebeleni ezilima ngokuthelelezela sezinwaya impumulo zibheke isibhakabhaka ngoba imifula lamadamu ezidonsa khona amanzi sesitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udubo lwemali luqhubekela phambili elizweni, intengo ingacaci ukuthi kusetshenziswa isisindo esinganani semali entsha yohlobo lwamazike. Abaphila ngokuthengisa imali emgwaqweni osiphatheleni bathi balinde ukuthi imali le uqobo lwayo iqale ukusebenza uze labo baqale umsebenzi. Kodwa ezitolo eziningi intengo ayiqondakali. Abanye abantshintsha imali le ebulenjini bathengisa imali ngamazigi angamachumi amabili ngedola lemelika elilodwa 1:20. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Simanda uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imali leyi ethiwa iziko ikhanya yona nxa bekhuluma engani kulinyathela eliqondileyo, kodwa kusiya ngokuthi baza kubaphatha njani, bazayihengla njani, ngoba ihluphe lesilalo asolwa amacebo. Uhluphe lesilalo yekungathembeki kukahulumende, ikakhulu bona abaphatha ezezimali abe Reserve Bank. Yikho okuphambanisayo, yikho kwenza abantu bangathembi amanyathela wonke ababuya lawo. Uhlupho kayisiyo ukuthi iziki irongo kumbe iright, uhlupho ukuthi abantu bakhona ababuya leziki abantu abangathembakalanga. Bake basitshela ukuthi doi bond liyalingana le US dollar, kwatshintsha kwaba ngenye into, bahlala besitshela izinto ezingayenzakiyo eziba lizaba. So yikho kulohlupho khona, kodwa sikhangelela ukuthi this time around bazayenza into elengqondo bayigcine. Kodwa ke igolide lakhona lalo nxa lililutshwane ayisoze iqhubeke imali, ayisoze iqhubeke isiba lamandla leyo mali. Kuzamele ukuthi imizamo yakhona kube le mizamo eminingi eyokuthi bavimbe izivalo lezi, bavimbe izikhala lapho okuvuza khona igolide, ngoba kuyamangalisa ukuthi lizwe lile ama-reserves amancane kangaka, kodwa kulabantu abatshona bekhipha igolide eliningi belikhipha belisuka kwamanye amazwe, kodwa i-Reserve Bank ingela lutho. Bese kusiba lenye inkinga ekhona ngeyomthetho eyokuthi silamankampani amaningi amahamba igolide belikhiphela phandle kwelizwe, bekhipha igolide eliningi kakhulu phandle kwelizwe, kodwa uhulumende engatholi lutho, ethola ama-royalties kuphela. So izinto omele ukuthi zilungisiswe, kumele silungisise umthetho ukuze ilizwe akakwenza ukuthi ilizwe elilegolide lona litholakale lingalagolide, kodwa igolide litholakale emazweni amazwe anjengabongilandi alegolide angelagolide, kodwa itholakale legolide eliningi.
Khona okwenza ukuthi abantu bangani abathakazeleli imali yona le entsha, kungakuyikuthi abalathemba lohulumende na?
Kumele ukuthi kulungisiswe imithetho yenze ukuthi laba amamayini igolide lingaphumi nje kuphela uhulumende engatholanga lutho, yikho ukuthi imkhonomi wethu uye phambili. Kodwa ekugcineni kwakho konke, into eqakathekileyo yikulwa lobungilimbane, i-corruption eyiyo eyenza into zonke zivuze. So bazafaka kungani bafaka esikhwameni ezivuzayo, ngoba amasela as long eqhubeke tshontsha akulanto ezaba khona.
umnumzana Angliston Sibanda ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Ukuya embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse okwenziwe ngenye inkokheli yamabandla aphikisayo kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo. Inkokheli ebonakale eMraminda eBureira ngolwesine ibalisa umunye wabakhokheli bebandla le-CCC umnumzana Welshman Ncube osaphethe isikhundla sika sibalukhulu umnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Charlton Wende kunye lenye inkokheli yamanye amabandla aphikisayo. Lokhu kudale inkulumo abanye besithi kutshengisa ukuba linkokheli isicupha mgani munye lebandla lezanu PF, kodwa abanye ngabathi lokhu kuyancomeka ngoba kutshengisa ukukhula kwezombusazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Okwenzakalayo ukuthi nje umbuso weZimbabwe wonakala, lembali yeZimbabwe yonakala. Ukutholakala kwabamabandla aphikisayo embuthanweni wokuthakazelela inkululeko bekungasoze kube isimanga ngayo iZimbabwe ile politics ezimi kahle, ile history lembali emi kahle. Ngoba inkululeko inkululeko yabo bonke abantu, ayikhethi bandla elibusayo, ayikhethi bandla eliphikisayo. Kodwa ngenxa yokuthi izanu yona yasuka yatshontsha impi yombangazwe yatshontsha ontsha inkululeko ngokwayo yatshontsha ukuthakazelela kwenkululeko ngayo, sokuyisimanga ukuthi uthole abaphikisayo besembuthwaneni we-independent. Ngayo ilizwe lalimi kahle, ngayo ilizwe lalibuswa kahle, ngayo imbali yalani ilizwe ayiphanjaniswanga. Sokungasoze kube izinews, sokungasoze kube indaba egudwini, sokungasoze kube isimanga ukuthi batholakale njani abaphikisayo embuthwaneni wokuthakazelela inkululeko. Ngoba inkululeko kayilabandla, inkululeko ayilahlangothi, inkululeko ngeyelizwe. Kodwa ukwenziwa izanu sona siyani sono sokuthi inkululeko singeyabo, imbali yelizwe singeyabo, umbuso songowabo, konke songokwabo. Yikho sokwenza abantu babuza imibuzo ngento elula kangaka ukuthi kanti bafunani abamabandla aphikisayo embuthwaneni ofana nalo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuthi kungabi lombono onjalo?
Ye, okunzima ukuthi abadala khonokho ukuthi kube isimanga ukubonakala kwabaphikisayo embuthanweni we-independence, embuthanweni wenkululeko yizanu PF. Ngoba basuka bama bathi yibo kodwa abalwela inkululeko, bathi lizwe ngelabo ithinithedu lesi abasikhulumayo abene bayo lebo abakukhulumayo. Basuka bathatha bamonopolayiza konke ngasokungelizwe leZimbabwe bakwenza okwabo. Ngakho ukuthi kuze kulungiswe lokho kuyamele abantu beZimbabwe bafundiswe kakusho i-rehabilitation, i-re-education ukuthi lizwe ayisilo lezanu PF, inkululeko ekwayisiyo yezanu PF, umbuthano wenkululeko so wezanu PF. Njalo le flag yelizwe, le anthem, iculo, ihubo lelizwe ayisilo labo. Kuzothatha isikhathi eside ukufundisa abantwana beZimbabwe nabantu beZimbabwe khonokho ukuthi asoqala ukuya embuthanweni we-independence. Ngoba kudala izanu PF yaqamba amanga, yakwenza okwayo konke, umbuso, ilizwe, lakho konke okuhambelana laleli lizwe lenkululeko yayo.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandweni,
lamlela,
lamlela ndwandweni,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wakhobembula.
Lamlela ndwandweni,
lamlela.
Ukuze emaphandleni izakhamizi zezansi emandebeleni ezilima ngokuthelelezela sezinwaya impumulo zibheke isibhakabhaka ngoba imifula lamadamu ezidonsa khona amanzi sesitsha okuzadala ukuthi zichiye izivande zazo lapho ebezithola khona imali yokondla izimuli kuyindlela yokulondoloza amanzi azo kanye lawezifuyo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi ezixoxe lo msakazo we-Studio 7 zithi zisenkingeni njalo ngoba sekumele zitshane lokulima izivande zazo kungenani lokuthi zibhekane lodubo lwamanzi lendlala embi kakhulu. Zithi ngaphandle kokuthi kune likazamcolo zizavala izivande ukuze zilondoloze amanzi. Umnumzana Tawolo Ndlovu oyisakhamuzi seRamnwana olimaphansi komfula othule emanama emangweni yeKwanda South uthi lo nyaka babhekane lodubo lwamanzi olukuzinga eliphezulu.
Kuyasisukumeza kakhulu ngoba lapha amanzi siyabe sisadonsa khatshana esizibeni esikhatshana sokuyabe sokuyi-distance, so yabe sisitshaya ngefuel lokuzama ukuthi siyabe siloko sizama ukugebha ngamafotsholo sidonse sigebhe amanzi aphele sicitshe agobhoze sidonse.
Uthi njalo nxa bengama ukulima izivande lokhu kuzadala ukuthi bathwale amagabha avuzayo ngoba kuyiyo indlela abaziphilisa ngayo.
Njengemali yabantwana besikolo. So lo nyaka lathi sisevalweni, sihlalele evalweni ukuthi mhlawumbe kungasiphazamisa khonapha emanzini ngoba lesi sikhathi amanzi asephelile akuselamanzi.
Usobhuku emasholomushe umnumzana Love Mondlovu uthi izakhamizi zihlale phansi zikhulumisana ngodaba lwezivande ezidonsa amanzi emadamu.
Ngikhuluma namhlanje kade sihlezi abezingadi lezakhamizi siqhasa ukuphikisana ngokuthi angcunguzi ngikade zingasathelelwa ngoba izifo zizaswela amanzi. Abanye besithi hhayi akuwafuli imibhede kungangcono ukuthi inye 1-1 so into yakhona ayiphutshanga ngendaba yamanzi. Mkhangele ithi kusiyafika u-August amadamu vele azabe engasela lutho ukuthi izifuyo zizaba zisingasela lifti zinganatha nga.
Unkosikazi Juliet Nkiwani oyisiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe uthi udubo lwamanzi lonyaka lukhulu kakhulu.
Inkomo zizakufa ngoba akulamanzi. Abantu bazawuthi ukudla kwabo bathi ukudla kwezifuyo. Uhulumende sizile ethi uyafida kwezindawo asikamboni thina lapho esikhona.
Ukhansila weGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu ugcizelele ethi indlala yalonyaka iyamangalisa.
Indlala engelajodo komile, izifuyo kuyaba yikufa, kathesi ziyabanjelwa le madamu lapha akula manzi ludaka lodwa. Njengezingadi ngalesi sikhathi phela izisikhathi sezingadi lo nyaka akula lutho. Awuvele lo bungahamba umfula wonke ungeke uzithole izingadi ngoba lezi zivazwe zebe kukhelelwa kuzo zivele zomile. Akuyamangalisa kwethusa lokho kwalonyaka.
Uhulumende uthi abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million badinga ukusizwa ngokudla. Ekhuluma ngosuku lukazibuse ngolwesithathu eMrambinda umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ugcizelele ukuthi ngakhoza kulawa indlala kuleli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafo wembula.
Gukama,
lamlela,
gukama,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafo wembula.
Siyabonga Albert, okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana siqoxa lo nkosazana Sithekele Chabangu, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe. Sicubungula inhlelo zenhlanganiso yakhe ezokuthuthukisa impilo yamantombazana.
Kahlekahle ihlelo lethola kuqala kwakuyukuthi sifuna la mantombazana abuyele esikolo. Uyabona ngoba kwadlula isikhathi iCovid abantwana abaningi abangamantombazana abazange basabuyela esikolo. Ngoba uyahluleka ukum-empower umntwana oyintombazana ngezinye izinto. Why ungam-empower at least nge-education azokwazi ukuthi azazi ilungelo lakhe, akwazi ukuthi yini okungcono kuye. Abanye sebeyendile, kunzima ukuthi umuntu wakhona uzomdivert ingqondo yokuthi phuma lapho. Si organization working on a zero budget uzothi kaphume uzakubuza ukuthi ngiphume ngizoya kuphi, uzam accommodate kanjani. Kodwa mangabe sewumtshela ukuthi noma ukuso lesi simo leso kuso, kodwa mawungabe ungabuyela esikoleni impilo yakho seyingatshintsha. Besina enye case yenye intombazana nayo beyi experience i domestic violence, sa reach out to emaphoyiseni. I case yangkhona manje isemaphoyiseni, yena wanga abe efuna indawo yokuthi ahlale kodwa sagcina simtholele indawo la angabe ehlale khona kwesikhathi nyana. Nathi sinjenge organization sasesesabela yona organization yethu ngoba lo muntu wayesinikeza ama threats ukuthi uzoshisa ama office. ofisi zethu simoshela umuzi wakhe kanti ke nathi we intervening to save impilo yentombazane. Yebo abanye babuyele esikoleni, abanye ayi kweshilo ukuthi babuyele esikoleni, kodwa it's still one of the programs esilokhethiwe yenza ngoba ngisithi sine project nje eranayo. Khona abanye babuyele noma sebehlala khona lapha bayende khona ngoba abanye bakhona babuyelile kule ndawo la kuthungwa khona. Bayasuka khona lapha bekhona bahambe bayozifundisa ukuthunga.
Inani labo liyehla kumbe liyakhuphuka elalabo abagcina sebedinga usizo olunjalo?
Ayi inani labantu liyakhuphuka ngamalanga. Ayi domestic violence is too much in rural areas and I think i-facilitator nayi poverty. Thina sikwenza njenge organization sometimes no include wonke ama parties zam ukuhlala nabo phansi sibonisana ukuthi kahle kahle indlela yokuphila ile nje singene kuma families wabo sizama ukuthi sazi ukuthi kahle kahle iproblem yona iqalisa kuphi. Yebo we can intervene ku situation but what is it that we can do ukuthi simsize lo mntana lo ukuthi totally aphume kule situation. Sithola sesile ngcindezi yokuthi ama resources ethu are limited.
Kuyini libona kubangela ukuthi amantombazana aziphathe njalo lilayo yini imfundiso yokwenqabela lokho kungakwenza kahle?
Ngicabanga ukuthi abanye abantwana bayazenzela ukubaleka emakhaya ngoba omunye wakho ni reason angakunikeza yona mawubuza ukuthi yena eyambalekisa ekhaya akanayo reason zokutshela ukuthi hayi mina ekhaya bathuma kakhulu ekhaya bangisebenzisi kanti ke vele sonke sikhule ekhaya sisebenza. So mostly bayazenzela or abanye kufike bazokutshela ngokuthi i-distance engiyihambayo ngisiye esikolweni inkulu kakhulu kodwa yabubona ukuthi akusi reason because bakhona abantu abafundile emva kwakhe bafunda baphumelele beyihamba leyo distance. Yebo bakhona abanye ababa exposed to domestic violence.
Okugcina isomiso sibaphethe njani khona ngapho abesifazana lamantombazana?
Isomiso senza umonakalo omkhulu kakhulu. Ubona abantwana abangamantombazana beshiya amakhaya belandela besiye sitsheketsheni, abantu bomama abangobaba beshiya amakhaya besiye sitsheketsheni, yenza umonakalo omkhulu kakhulu. Abantu adebele izilimo zabo abavunanga lutho emasimini, ingadi zomile ngeke uthatha amanzi uthelele ingadi, abanye abantu bewafuna lawo manzi ukuthi bayewasebenzisa emakhaya. Uthola nje sokungulokungazwani phakathi kwe-community ngendaba yamanzi. Abantu nje isiyaluyalo, abanye bayalelalelale, abanye bachaphana lemngcele besiyadinga impilo engcono. Uma bethi badinga impilo engcono batholane nokuhlukumezeka la abakhona besebenza emafamu baphila nje impilo ebuhlungu, imizwa ithole seyivaliwe ngoba abantu bezama ukuthi bayodinga impilo engcono. Ayi isomiso sinzima kakhulu ukuswelakala kwamanzi, kungcono nokuswelakala kokudla, kodwa ukuswelakala kwamanzi ayi kwenze umonakalo omkhulu kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Sethekele Chabango, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Uhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje sixoxa lo senator weBinga umnumzana Joel Gabuza. Oh, kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yesibonile.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani? Siyabona ubana indawo ezinenge elizweni azitholanga izulu. Khona ngapho kunjani eBinga?
Mo eBinga ngingi ya zonke zezimbabwe izela nawo ke sicabele ukuthi njengabantu abasala kuzende already sokukhanya ukuthi izizande ziyasela manje amanzi asesigene phakathi okuthi izinamagesi lemsanzi kunye amabhizinisi abantu azalimana kakhulufuyu azela madlelu amadamu kawagcwalanga and kuyathisa la ungamanzi kwangena la kusemfitsha futhi
manje liyathola yini uncedo kuhulumende njengoba esithi akulamuntu ozalamba
lokwena ipropaganda nyenzela ungathi akulamuntu ozalamba ungena la mali yakhona kuyela kanti yabona i-challenge esidalwa layo ukuthi i-region yonke i-Southern Africa akula lapho abathi bazuza khona ukungena o-South Africa oZambia konke lagangabakhala but nabantu abangcono ngoba la ma-region manje thina siye sabona omama besesebosis emikiningwa kubonile ukuthi awudleki abangaphikeli ukuthi ingazi kezindawo but ungumboni kwabazali bedinga hhayi awudleki futhi ngeke ukuthi ugavumenti vela kulakithi amanzi ngaye ngikho vele ugavumenti iyasesengoku ukuyayizali kufaka abantwini oya kungena isizulu phela ela iyakumelele ukuthi amagcwale but amadama akula manje into eziningi azilawo amadama akhona
manje nxa esipha umumbo nalo obolileyo kuyakhethwa yini abantu kuyabandlululwa ngokuthi ngabamabandla
angithi yabona ukuthi ngaingoli ngoba lityala ukuba lokubhekela nasabantu ingasafani and asuze kuyekele ukuba lokuthoxa okuthize okudlakudlaka ngoba vele abantu abayineli ngoba lapho efoni khona ukudla kunika abantu besike ngekhala nokuthi laba abantwana abaniywe bekhangele esiyeke ukuthi vele endini kazibani and ekorokeyana sobe singakuthakazeli but siyakefona ukuthi vele inkinga yokuthi ukudla kwakhona akukho kongakudla kukhona kati abanikela nabai ngokuyobuyiyo ngoba lezi ndaba zikhawusobhuru sobhuru ebalisa abazali abayi-free nawe ungakhangela esigabeni ibhuku yasabhuliwa lezindabantu abayi-thirty ano akuphethe abayi-three kumbe two siyabungenzanga lizee
njengoba usithi wena amanzi kuzambezi kukhanya lawo aseyehlile siyazi ukuthi iningi liphila ngenhlanzi lithengisa abanye besidla ungasitshela ukuthi manje umumo unjani nxa sikhangela khonoko
ungakhangela vele izambezi yiso isikhathi agcwala ngaso kathesi iqalisa kathesi ngabokhe april may but sibona manje lokuthi emuva lokuyinyeyetinyesetela futhi ukuthi ama-fishingtons amaningi abasuzekwanisa ukuthi bebambe ihlanzi amahlanzi amanje ngamaningi lawo ziyangena center zingasatholakali vele lapho kungathi kushona khona ziyabe zingasabambeki ngoba ihlanzi ibambeka nxa amanzi emaningi ziqwanisa ukuzulazulazulanje ngamaningi la kungela manzi akuba ne-challenge sokuthi ukuthi abaningi amasizinesi edinga abantu abaningi basemfuleni babambe ihlanzi kuzalimala abantu abaningi babe ngabambe ihlanzi ihlanzi lenziyana abantu abaningi azizabaphila ngakho la mashopi layabe sizuze okuzinzuze ngabantu bethirazize kuyizinani zanasihlanzi zabo so sikhangele ukuthi phambili kuzaba nzima kakhulu hhayi kuloko kudlala
khona emasimini akutholakalanga ngitsho kumbe bakhona abadobhadobhileyo kancane
asiyekeke singathi akutholakalanga lutho siyayeneyibize singathi zithi abantu abaningi vele akuphumanga lutho mina ngizi ngitho lokuthi ngibosinkari ngiyelima izulu lafela yala upto about march izulu linekatesi ngo-april and ngo-april ngatanyelani kambi so abantu abaningi asithi wonke umuntu kayizanga be ngitho ikari andeni umuntu esinde ikarini akube amagqoka la akula muntu okudlulelo imfiyo nayo ibonwa ngithole khazi lokuthi ubona umuntu eyade sukulemisise awulithole emgwaqweni kunzima
hhayi kuyezwakala isikhathi so singasavumi ungavalelisa abalaleli
hhayi sivumile kakhulu balaleli hhayi akubote ukuthi siyangetane yabe lapho sizame ukuhlephulekana kunoko kulisana okukhona ngoba asifuna abantu ngokuba yindla asiyedane njengabantu babeyibhida umbaba
hhayi lathi siyabonga lo-ke ngumnumzana Joel Gabuza usenetha wesigaba seBinga South ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba kwezemidlalo besikhangele impumela yemidlalo yenkezo yeCasablanca Premier Soccer League edlalelwe kundawana ezishiyeneyo zelizwe. FC Platinum 2, Bigita Minerals 2, ZPC Caripa 0, Arnel Movers 0, Green Fuel 0, Harentals 0, Yata 0, Chegutu Pirates 0. Omamanje ke kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi kamaskandi ozibiza ngokuthi ingula busuku yako malahle linsizwa idabuka enkayi kodwa icula ikwele South Africa nansi ke lapha ixoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7
Sintombi sakomthwakazi sekuseduze laye siyakhona
njani umsakazi nomkhulu uStudio 7 la engizalwa khona ngizalwa enkayi igama lami elokuzalwa ngubig boy wakwamkhulu yaye i-albhamu leyi ngesibili ngika 2019 ikhona engagcina khona ukurekhoda ngiphinda ngingarekhoda ngenxa yesimo sokuthi vele kuyabheda egoli ngirekhoda ngisezweni lase-South Africa so umculo yinto othola ukuthi uyarekhoda kodwa imali ma ungisenayo umsebenzi uyaphela
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
Ya, ama namba ami ngu 065-671-7778. Ungamfonela ku WhatsApp unyatholakala.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi.
Ngiyabathembisa abalandeli ukuthi sisazoqhubeka sibengele futhi kuye njengoba unyaka nje ungekapheli kanje. Siyacela ukuthi uma ngabe bekhona abangake befisa ukuthi basisponse, siyafisa ukuthi abantu siqhubeke sibenzela into ezinhle ezimnandi. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga ngulabo usuku yakwamalahle sigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesikhokhela Udubo lwemali luqhubekela phambili elizweni intengo ingacaci ukuthi kusetshenziswa isisindo esinganani semali entsha eyamazike ukuya embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse kwenziwe ngenye inkokheli yebandla yamabandla aphikisayo kudala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.